Lingani chona njani mthokazo muhle zimpapo muhle ngiyalibengelela kuhlelo lwethu lwanamhlanje igama ngumike hobe namhla kuhlelo silo Webster Muchena wenkampani ethumeza abethumeza bona bayingxenye yalabo abalemvumo yokusebenza phansi kohlelo lwe level 4 COVID-19 lockdown bangama essential workers Webster ngiyakwamukela kuhlelo enengi labantu livalelwe ezindlini kodwa nina abenkampani yethu beza lilokhe lisebenza kungani livunyelwe ukusebenza phansi kwalolu hlelo
Ngiyabonga ngombuzo lo elimbuze wona engingatshela khona ukuthi uhulumende nguye owahlala phansi nguye owazikhethelayo ukuthi under level 4 lockdown kukhona amabhizimusi azabe isebenza kukhona amabhizimusi azabe ifaliwe uhulumende wathi yena i-logistics is an essential service iqakathekile njalo thina abethumeza that is our area of speciality yikho vele esikwenzayo thina njengabasha sizimisele ukuthi sisebenze sincede izihlobo zethu esendlini ezingenelisiyo ukuthi zingene edolobheni zenze njani zithenge ama groceries bayasithinta ecingweni thina senze njani sibaphathele lokho kudla abakufunayo bayasitshela nje abakufunayo sebathengile sibaphathele ezindlini bona sebe sibhadala imali ye delivery kuphela kodwa thina silawethu ama grocery hampers it includes i delivery ukuthi besithinte nje thina sesinjani sesihamba lapha bekhona ezindlini zabo sesibaqhubela ama groceries wabo silama groceries silama veggies lento eziningi le meat siya deliver konke
njengoba enengi labantu sebevalelwe ezindlini lokhu ke yalisiza nanxa sisikhangela indlela elidinga ngayo ama clients amasha
Yeye lokhu kuyasisiza sibili ukuthi sithole ama customer lama client amasha ngoba abantu nqabe bevalelwe ezindlaba vunyilwa ukuya emadolobheni lasezitolo ukuyathenga ukudla ababekufuna lokhu kwenza abantu becine bebuzisisa ngokuthi benze njani so ulwazi lonalo bayabengilalo lokuthi kulethumeza kukhona omunye mhlawumbe esiyake sike sasebenza laye uzathi yena hayi akuhluphi lokhu wena okufunayo sinta abethumeza bayakwenza labayana bayangena edolobheni bekuthengele into yabo zifuna bedeliver endlini yakho
mhm hayi Webster siyabonga isikhathi yiso esesidliwe ngumankoyi qiba ingxoxo
abayafuna ukuthi bebe lolwazi ngathi bengasithinta kuFacebook kuWhatsApp kuInstagram kuTwitter sikhona lathi sibili inumber yengu 0773265854 ngiyabonga bakithi ngokungipha leli thuba social media pages wethu uFacebook laphana njengethumeza uTwitter njengethumeza Instagram njengethumeza ngibonge kakhulu
hayi zulukandaba lisanda ukuzwa uWebster Muchena owenkampani yethumeza Lawu mlaleli ulakho ukusipha umbono wakho nxa ungumuntu ongisakhulayo ngiyakunxusa kuhlelo awusitshela ukuthi liphila njani phansi kwalolu hlelo uhlelo lwe COVID-19 lockdown level 4 thumeza i voice note ku WhatsApp kunombolo ethi +12024650318 liphela njani phansi kohlelo lwe COVID-19 lockdown level 4 silugciba lapha uhlelo lwabatsha lingakhohlwa ukuthi sidibana njalo kuhlelo the connection ngolesibili olevalisayo ngenjabulo igama lami ngu Mike Hobe bye bye